Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamgela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo ekuseni mhlaka 16 kumpalakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje uMary Mubayiwa oyinkosikazi kamsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga ovalelwe esitokisini eHarare ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba namuhla lapho kuzathethwa icala aletheswayo elenkohlakalo. Ivanda le-MDC lithi ukuvunyelwa ngamapholisa ukuqhuba umhlangano walo we-rally izolo eMutare nesonto akukhombi ukuthi kuza kuba yinhlala yenza ngoba zimbengi impawu ezikhomba ukuthi kuzaba lukhuni phambili.
UPresident Nelson Chamisa uthele bephume ebantwini ukuthi akwazi ukuthi ekakusasa elihle likhona njalo lokubazi ukuthi abantu bezimbabwe kufanele babambane
Abalwela amalungelo oluntu bathi kufanele umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa akhulumisane lomunye wakhe we-ZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa ngokubhidliza komnotho welizwe ukwenzela ukuthi kube lesisombululo kulolu daba.
Kuhle kakhulu ukuthi amazimbabweni ma-chechi ma-business sebebona kumgqoko ukuthi kumele kuxoxiswane, kodwa kule ngxoxo eyiyo engakaqalisi okumele yenzakale kumnumzana Chamisa lo president. Laba abantu ababili yibo abasibambileyo njengesizwe ukuthi singayi phambili, kumele bahlalisane phansi baxoxisane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Unkosikazi Mary Mubayiwa oyikolikhosikazi likamsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga ovalelwe esitokisini eHarare ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba namuhla lapho kuzathethwa icala aletheswayo elenkohlakalo. Unkosikazi Mubayiwa obotshwe kuthange ngomgqibelo yenhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ubikwa wasebenzisa imali edlula isigidi esisodwa i-$1 million ngokungekho emthethweni njalo wazama ukuthi azichadise kumnumzana Chiwenga yena engalalwazi lalokhu ngesikhathi egula elalisiwe esibhedlela. Bobabili babikwa bebevele bengasahlali bonke. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission uMnumzana John Makamure ugcizelele lolu daba kungxoxo le-Studio 7 wengezelela ukuthi unkosikazi Mubayiwa uvalelwe esitokisini seRoseville eHarare. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9. Sitholakala ku-909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Ivandla le-MDC lithi ukuvunyelwa ngamapholisa ukuqhuba umhlangano wabo we-rally izolo eMutare akukhombi ukuthi kuza kuba yinhlala yenza ngoba ziningi impawu ezikhomba ukuthi kuzaba lukhuni phambili. UMnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli waleli bandla, usichasisela okuningi ngalolu daba kanye lokumqoka okuhlafunwe kulowo mhlangano.
Imhlangano izahlala ikhona, kodwa siyakwazi vele ukuthi iZANU yona isebenza ngokuthi iyavumela umhlangano wodwa phakathi kwelitshumi isikhathi sonke senzeka ukuthi abantu bacabanga ukuthi kayikabhani i-MDC. Iqiniso ngelokuthi sisebenza ngaphansi kokuthi asisavunyelwa ukwenza imihlangano engaqhubekisa ibandla lethu. Phela fane kwadala ukuthi enye imihlangano esiyenzayo imihlangano edingwa yi-constitution yeparty. So kungaphela sase kwanti kwenza njalo futhi ukuthi kahle kahle basivalela ngaphandle laba bantu.
Ye, singathi yikho kumqoka okuphume kulo umhlangano kuyini okungabe kukhulunywe ngumkhokheli webandla le-MDC.
President Nelson Chamisa uthene bephume ebantwini ukuthi akwazi ukuthi elakusasa elihleli khona njalo lokubazisa ukuthi abantu beZimbabwe kufanele babambane bacubule indaba yokuthi bazakhulula njani ilizwe labo kusukela embusweni kwabantu abafana lomnumzana uMnangagwa.
Abantu bona bawamukele njani lombiwo njalo babuye ngobuningi babo?
Hayi, abantu bafike babaningi. Nxa ngikhangele laphana khona izinsizethu ezikhangele mhlawumbe sike kuwo 30,000 singaphandle kwesikhathi sokhetho. Ngakho lokho kutshengisa ukuthi hayi abantu bayawamukela umsebenzi owenziwa ngu-President Nelson Chamisa njalo baqhubekela phambili besekela bawamukele njalo lo mbiko wokuthi kufuza fanele uzulukazi weZimbabwe asebenze gadalala ukuthi alungise ilizwe lakhe.
Sesikhuluma ngokhetho sibonile ukuthi ibandla le-MDC linqotshwe kakubi ngeleZANU-PF kutongogara ward 6 laphana.
Ye, kodwa phela fanele sicabange njalo ukuthi itongogara ward leyi ivele iward yeZANU-PF, istronghold yeZANU-PF njengoba kuyi-by-election. IZANU isuke yafaka imali eningi kuloluyana khetho njalo abantu bethu sele kakhulu, abantu bethu badala ukudibeka kakhulu xa besethisela bebaluthwale kungaso sikhathi sokhetho olunjenge-national election. Ngemva kokubona umsindo njalo lokuhlukumezwa kwabantu sisike sabakwazi ukuthi uZulu uzazimela eceleni azame ukuthi angayivota, kodwa sekuxwayisa abantu ukuthi baqhubeke besenza umsebenzi omkhulu kakhulu wokuvota nxa ukuthi kuke kwaba khona ukhetho.
Ibandla lakho lithi bekulokuqilibezela kulolu khetho, liyatshela yini inhlanganiso eqhuba ezokhetho ngalokho?
Yes, inhlanganiso eqhuba ezokhetho iyakwazi, sifike sayitshela kaningi ukuthi kayikhangele izenzo zeZANU-PF ezifana ne-vote buying, ezifana ne-intimidation ukwethelwa kwabantu, kodwa kukhanya kayikenzi lutho. Ngakho ngalokho uPresident Nelson Chamisa esemtare namhlanje uthe khona yena ayi ngeke kuye kwelinye ukhetho ngo-2023 xa ukuthi kungalungiswanga udaba lokuthi iZAC izimele yodwa.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC sixoxelaye esemutare. Ukusenjalo, abalwela amalungelo oluntu bathi kufanele umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa akhulumisane lomunye wakhe weZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa ngokubhidlika komnotho welizwe ukwenzela ukuthi kube lesisombululo kulolu daba. Umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Center for Public Policy umnumzana Mfundo Mlilo usichasisela ngokuqakatheka kwalezi nkulumo.
Kuhle kakhulu ukuthi amaZimbabweni abantu abaningi ma-churchi kuma-business sibe bona kumqoko ukuthi kumele kuxoxiswane, kodwa kule ngxoxo eyiyo engakaqalisi ingxoxo yepolitiki, ingxoxo esingathi yi-genuine dialogue okumele yenzakale kumnumzana Chamisa lo president. Laba bantu ababili yiba basibambileyo njengesizwe ukuthi singayi phambili. Kumele bahlalisane phansi baxoxisane, bangaxoxisana bazenze ukuthi ingxoxo lezi eziningi lezi zibe le ndlela yokuthi ziyebambana phambili, zenze ukuthi isizwe sethu sihambe siye phambili.
Kahle kahle laba bengaxoxisana kuyini okuzaguquka?
Ngizathola ukuthi umnumzana Chamisa wathola amavoti angafika 2.1 million nxa sisebenzisa amanumbers esawaphiwa yi-ZAC. Yinamba enkulu kakhulu. So kunabantu abaningi eZimbabwe abangabhilivi ukuthi uhulumende okhona ngohulumende wabantu. So laba bantu laba babedonsele emuva. So njengesizwe kumele ilizwe lonke lidonsele, sidonse ndawonye, sidonse siya phambili sonke. i-2.something million ekaMnangagwa lekaChamisa kumele sihlangane, sidonse siya phambili. Bese kucreate kalokho esingathi yi-national trust, le-national confidence ukuthi abaphandle kumele baqale babone thina sodwa sisebenza sonke ukwenza ukuthi laba basebenze lati bathi nasidonselana njengesizwe sithona ngorongo wena ngorongo kunzima ukuthi bona base trust ina nxa njengamaZimbabwe singasebenzi sonke so ukusebenza kwethu sonke kube ngathi dialogue le emqoka ekathamisa lomnankagwa yiyo enza ukuthi abantu abaphandle basithathe serious basibone njengabantu abafuna ukusebenza sonke yikho bathola ukuthi nge-inclusive government kule mali eziningi izazingena kuhulumende ngoba kwakule belief bekungathi i-confidence yokubona ukuthi hhayi iZimbabwe ngoba amaZimbabwe basebenza bonke badonselana ndawonye khonokho yikho kusibambileyo kuphela i-national confidence national trust yiyo enza ukuthi ilizwe lethu lingahambile phambili okunye lokho kunenginingi nje ngama-symptoms okuthi ngasixoxeni njengamaZimbabwe silungisise ilizwe lethu
elikubonayo kodwa kathesi njengenhlanganiso komnotho welizwe kuyini
kuvela khonapho esingathi ku-SI 142 ngumthetho owafaka nguhulumende owenza ukuthi ngathi i-trade kumbe ukusebenzisa ama-US dollars kungavunyelwa kodwa uzathola ukuthi umthetho lo usebenze kumele kube economy wide ukuthi wonke umuntu laye uhulumende kakumele angasebenzisa ama-US dollars kungaba lama pockets ukuthi kulabanye abangasebenzisayo kulabanye abangasebenzisiyo kwenza ukuthi kucreate singathi ama pockets of the economy ukuthi kulabanye ababenefitayo kulabanye abahlukumezayo uzathola ukuthi ama-salaries abantu kaba kanjinji kusukela ngo-January kodwa intengo ilokhu iqhubeka ikhwela isiya phambili umuntu ebehola 1000 wayehola 1000 ngo-June amafizi ezikolo umntanami mina ubebhadala 4500 bond ngo-September kathesi kuthiwa ubhadala kumele abhadale 12800 kodwa mina yami isalari kayikakhweli uhulumende angafaka umthetho kumbe ngathi ama-policies enza ukuthi isalari yami igijimisane le-US dollar yikho kuzenza ukuthi into zihambe kuhle amadokotela okwenza ukuthi bangabe semsebenzini kathesi bathi uhulumende yenza ukuthi imali yethu ihambe nge-US dollar kumbe ngathi le-interbank
kodwa sesikhangela abantu makhaza-ke
abantu nje makhaza bayahlupheka kakhulu ngoba imisebenzi kayikho ngengakula amankampani kade sachashaya abantu ngoba amankampani nawo ngabala foreign currency ngabakwanisa ukuthi imitshini eminingi ningade beyisebenzisa isebenzi uzathola ukuthi amankampani anjengabo-Delta amankampani anjengabo-Swift bayavala kathesi ngoba abala foreign currency ukuthi kule nto eziningi abazithengayo phandle ngapha amavenda labo bayehluleka ukuthi bahambe bayethenga ngoba ngakula production so into zonke abazithengayo bazithenga e-South Africa kubo-Botswana kubo-Mozambique kubo-Zambia ukuze bayethenga khona ngale bafuna i-foreign currency i-foreign currency le kayikho ukuze i-foreign currency le ibe khona uhulumende kumele ayenze lokhu kuthiwa yi-promoting production ngoba i-production yenza ukuthi sithengise igolide sithengise i-tobacco sithengise into eziningi-ningi ezenza ukuthi imali zibuye eZimbabwe so abantu bayadibeka kakhulu ngoba i-fuel kathesi kayitholakali kule moto ezingafika 16,000 ezizabe zingena ngelanga zivele e-South Africa so uhulumende uyabona ukuthi kule crisis enkulu engenayo ngoba kulabantu abaningi abazawuya elizweni millions of people kodwa ngakabi le qhinga lokuthi i-fuel uzayithatha ngapha kathesi bengabuyi kayitholakali so sinazama ukucabanga ukuthi mhla ka-24 udubo lwe-fuel luyabe lunganani so kule ndubo eziningi-ningi kakhulu ezenza ukuthi abantu bathwale nzima eZimbabwe siyabuyela khona phambi ukuthi uhulumende nxa e-serious ngokuthi alungisise izinto kumele aqalise nge-political dialogue okunye lokho okuningi-ningi kuzalandela khonapho kuzasebenza kuhle ngoba siyabe sesisebenzisana njengamaZimbabwe siya phambili kathesi asimthembi uhulumende nxa ehlala phansi ekhuluma lathi asimthembi ngoba ingxoxo enkulu okumele ayenze kakaqalisi kuyena
Lo ngumnumzana Mfundo Mlili, Mlilo umqondisi wenhlanganiso yeCenter for Public Policy sixoxelayo eseHarare kodwa umongameli Emerson Mnangagwa uhlezi esithi kufanele umnumzana neSenchamisa amanyane lamanye amabandla ezombusazwe anqotshwayo kukhetho akuPollard avele ephakathi kokukhulumisana lohulumende ngokulungisa okuhluphayo elizweni. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo yeCNEO. Iphephandaba leThe Chronicle libika ukuthi inhlanganiso yeHigher Life Foundation ithi isiyengezelele imali yokusebenzisa ukufundisa odokotela ababhalisela uhlelo lwe-training fellowship oluzaqhutshwa okwenyanga eziyisithupha kusiya kwezilitshumi lambili. Inhlanganiso le ithi izanikeza odokotela abazabuyela emsebenzini ngesikhathi abanye babo bekhalele umsebenzi. Omakhale khukhwini, imali yokugada imota zevaya kathathu ngelanga kanye nempahla zokusebenzisa esibhedlela. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be Studio 7 abasithumela wona nge WhatsApp.
Njaye basazwe Studio 7 mina ngikhalaleli izwe leZimbabwe leli. Kathesi ngilapha eSouth Africa. Asikazeli izwe liyalunganini izwe leZimbabwe leli bakithi. Ngabe mina kagwalo la uyazama ukutshintsha izinto phela ye. Njengoba kathesi sosayelwe yi-3 years ukuvote, ngabe uyazama ukuguqula kulunga bakithi eZimbabwe, sithwele zimele izwe leZimbabwe. Ngikhuluma njalo zeSouth Africa, kamarami ngu-Professor Zim.
Mpangazita akuroni ukhuluma ngodaba luka Ndweni. Ubelieve Gawule ukhulume iqiniso akade ngacabanga ukuthi iqiniso abalikhulumayo eyizano ukuthi uNdweni kabamkhiphelanga okokuthi kuzibulo bamkhiphele ukuthi sengene ezombangase njengoba bona kusukisela uGawule voice zibe isukisela izano ikunjwa ngabe bengafuni enye inhlanganiso ekhuluma kube ngabo. Babe zitshele ukuthi izinduna zonke izikhothamathe zabo. Yikho uNdiweni ufele kubani usemele ukuthwakazi. Abela ngisizwe zonke kumele usizwe samthwakazi. Gawule, ngaphosa ngokuvumela. Kodwa mina ngokwami thine saleli lizwe ayikhona wena. Kade sanyenzezeka. Kasiyazi into sayeleli lizwe. Ngenxa abangani bakho laba bezokuphila basinyenzezekile. Abantu besiNdebele nxa ukuthi uqinise ukuthi uzalwa khona abantu bakithi bayahlupheka. Nani lenhlanganiso yakho yezamaphilo yiyo into elayenza lagcoba uLokhuzeni uMike Moyo limgcoba lethi induna yabalozi thina siphume emawena asilanto othanga kwaRozi silabo kodwa limgcobile ngoba livele lifuna ukuqeda isizwe sikamthwakazi ngoba isizwe sikamthwakazi sikhokhelwa kuNdiweni. Induna zikamzika zezinkulu lolo ebhengula ngaba kuNdiweni ngaba kofuyayo uMagwegwe amaNdebele ithi sibelizwe lana mina ngikhuluma ithi sibelizwe asingalelanga ukuthi sisunduze ngendlela enje. Wena uzalwa emaNdebeleni uhulumende wakho na lo onguye wabuya wazobulala abantu bekho ngekukhula undi uhlonqozela ngamathuna kwampahla amathuna akamnanga kwana lawo kodwa kangikholi ukuthi isele imingaki iminyaka ukuthi lisazi ukuthi sinjani isazi ukuthi nxa sisazi ukuthi sifuza sisebenzani sokusekuduza ukuthi lisazi akusakhathanga. Ngiyabonga
dalibonani kuStudio 7 igama lami uAdolf Shaba. Siyabonga ngethuba elisipha lona. Mina ngithanda ukukhuluma ngendaba engizwe ikhulunywa yokuthi iZimbra ifuna ukubhadalisa iCape United ngedonation yebhasi abayithengelwa uNyasha Mushek. Kulihlazo elikhulu ngoba izinto ezizwa zingamadonation zizophakamisa izwe lethu ngoba njengayo iCape United ibingelayo leyo bhasi manje sithengelwa ibhasi bona bathi ibhadale iduty. Angazi nalabo bantu abafaka imithetho abayenza imithetho yezwe ukuthi bayenza kanjani into yedonation bethi ifuna ukuthi ibhadale iduty okugcina kusenza la bafisa ukudonata something for ukuphakamisa izwe njengoba ivele yona igovernment ivele izehlulekele engakwazi ukwenzela lutho abantu befaka imithetho efana naleyo kwenza abanye abantu bephine besondele emuva. La last time ke ngezwa kukhulunywa ngama-wheelchair edonethiwe bafisa bafuna ukubhadalisa izinto ezifana nalezo okutshengisa ukuthi vele abalasifiso sokubona izwe liphakama abantu iy'mpilo zabantu zitshintsha ngoba le nto ayilandi omunye umuntu ilanda ukuzotshintsha izimpilo zabanye abantu kwenzela ukuthi impilo zibe ngcono.
Why abantu bezonda umuntu oleqiniso all the time? Why sithanda abantu abalamanga? Ubaba uNdweni kuyini amwonele khona uGawule? Wehlule khona ukuthi kukhulunywe lwakhuluma inhlangano waze waphela. So uzithi ungubani yena khona lapho lapha khona? Solimele iqiniso lawe. Thina siyamsupporta siyamthanda ngoba umele iqiniso. Umele abantu isizwe sakithi.
Linjani basakazi beStudio 7 kanye labalaleli okhulumayo ngibanele Nkomo lapha elifani. Mina ngithanda ukuthi ngifake umbono ngale ndaba kaNdiweni leyi unhlanhla yamangwe lo ukuthi osechothwe nguhulumende ukuthi kanti uhulumende yena ngaso sonke isikhathi kuze kunqwa kulo muntu ophikisana naye ngokombono asuke esekwenza icala lokho nguhulumende bani uhulumende uzathi abantu bezama ukuthi baphakame bakhulume izisolo zabo yena abe nguhulumende obaphakamisela ikhanda njengenyoka kwenziwa kuyini sithanda njalo ukuthi sibonge laba abasebevula isikhwama sokuthi kusekele induna yethu sithi hayi thina nxa induna kuthi isikotshiwe emaphepheni ngale kuhulumende thina yinduna yethu ngokwesiko lesintu thina sizoyisekela induna yethu yinduna yethu siyayazi lokho kwakibo kamnankagwa lokho ngokwabo lokho thina induna yethu yinduna ngithi esindebeleni yinduna ulonke siyamiswa njengenduna bamxotshe khona le Harare thina ngapha esintwini entaba zinduna emathebheleni yonke siyazi ukuthi induweni yinduna so sicela ukuthi uhulumende akasitshele ukuthi kathi kwenziwa yini ukuthi abantu abaphakama izinduna nxa ziphakama zikhulumela abantu bakibo kwenziwa kuyini ukuthi azigongode ikakhulu lezi ezisindebeleni ngiyabonga msakazi
mina ngikhala ngabogogo labokhulu labo ukuthi kathi basahlaleleni esitulweni bona sebehlulekile abanika abanye abatsha labo bavuse sibone ukuthi bazayenza njani
lawo ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani lenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 lingakhohlwa njalo ukuthi siya live stream akukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele njalo sikhuluma nje bakhona abasilandelayo lapha kukhasi lethu le-Facebook silo amarochuku ifunanya chuku ukuthi livuka njani msakazi umusa amazibuko layo uyasivukisa uthi ubukele se-Randburg emzansi umpande yamadoda amathema uthi linjani basakazi lo Luke Sims sibanyoni laye uyasibingelela ubanele nkomo uthi induna zakomthwakazi kazifunwa kwele Zimbabwe kubi okwenziwa ngohulumeni njalo unkululeko uthi yena livuka njani basakazi mina ngililalele kodwa ngilombuzo lingabasakazi besindebeleni ukukhomba ukuthi lisakazela thina phela amandebele isimanga sile zinxushunxushu ezithandele isizwe semandebeleni kodwa alisakazi ngakho lisisakazela into zeHarare kumbe ngoba kungumsakazo esiwuthembileyo pho thina kwele mthwakazi sizosakazelwa ngubani yazi uzwa ugcina uphatheka kabi ma uvula indaba ekuseni uzwe lisixoxela ngabochamisa labomnankagwa kodwa okwangakini alisakazi ngakho ngiyaxolisa kubalaleli ukuthutsha nje igama ngenkululeko mathe odabuka elupane okhulumayo hayi ungumakhelwane wami inkululeko mina ke nidabuka enkayi uSimon Ndlovu uthi livuka njani nginibuka ngiseKresta emzansi ye lapho ukuthi ke siphendule ubhuti inkululeko indaba ziya ngokuya ukuthi kuyini okusegudwini ngakho ke siyasakaza zonke lanxa sisenzakala ingqengaphi kwelizwe ngoba singasakaza ezenzakala esigabeni semathebelelendi kodwa zikhona izinye ezenzakala eHarare ezithintayo labo abantu bemathebelelendi ikho kulokuthiwa ngama-community radio station lama-community newspapers ababhala khonokho nje okwenzakala la thina sikhangela national njalo nxa ulalelisisa siyake sizitshoni lazo ke ezakomthwakazi kusiya ngokuya ukuthi kwenzakalani silalele inhlelo zethu zonke uzabona ukuthi yikuyini engutshoyo yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ukutshone abantu abalithumi lasithupha kulandela ivolcano ewhite island enew zealand njalo abakade bedingisisa imizimba yabantu kulesi sihlenge balokhu bengakatholi eyabantu ababili abalokhu bengabonakali njalo bacatshangelwa ukuthi bakhutshulwe baya elwandle oliduzane laleyo ndawo namuhla ke kweziphathelane lokwenzakala eMelika sikhuluma lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leIndianapolis umnumzana Mandla Mkhwananzi yena osichasisela ngekwenzakala ekhaya ekuqathanisa lempilo yalapha eMelika
isophalotswana ekhaya ngakho ngenziwa ukuthi kube lohulumende othembakeleyo uhulumende olalelayo abantu zonke lezi zinto siqalisele ukuthini uhulumende kala ngabo zwesifiso ukuphenya ngabantu. So ngakhala phela isibedlela ntasakola isibedlela. Singabalela ukuthana ukuthi vele la nxa siya isibedlela. Ukuyabo uhambisa umuntu ezemdolweni bathi wayisibedlela. Andiyoba. So akukuningi ngoba nanka ama fuel prices, ama prices okudla.
Abahlala lapha eMelika kukhona okuningi abangakwenza yini ukuthi impilo yezihlobo ekhaya ibe ngcono. Kumbe ukwethesa abantu abakudiaspora umthwalo onzima njengoba labo kumele beyisebenzele imali yabo.
Ngiyombuzo osebenzele wona lo sonke sizibuza wona ukuthi singenzani ukuncedisa ekhaya ngendlela ezincane lezinkulu. Kodwa ithola ukuthi njengoba kathesa sokufanele ukuthi kulinywe lekhisimo sekhonapha next week abantwana bayesikolo. Izinto zonke lezi zilayinile ukuthi lapho khonapha e-diaspora ayisibe wonke abakwanisayo. Ngoba lawo yabo le mmuli lapha ubhadala amarenti njengoba kuqanda sawamabhili akhwelile njani akhwela kuba phezulu. So siphakathi laphakathi kokwenzima ukuthi abazali lezihlobo ezingale singabanceda njani.
Ungathi imisebenzi lapha itholakala lula nje emntwini makhaza ovela eZimbabwe kumbe kungcono kwamanye amazwe?
Abanje umsebenzi uyatholakala sizile. Obviously kule ndaba le amaphepha nxa uyethi umuntu amaphepha akhe alongile ina kodwa ke siyazi ukuthi bakhona ababengakenelisi ngenxa yezizwethezi yino ezimeleni ukuthi amaphepha alonga kodwa ngaphandle kwalokho hayi imisebenzi yatholakala sei.
Lo-ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi sixoxela ye-SA-Indianapolis khonapha eMelika.
Kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu umsakazo weStudio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe eqibelekile kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu lemabhungani lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okuthiwa ngukarisinyama.
Idamu elikhulu lokwakuyisiwale. Thina sinedamu elisephezi.
Idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Ngesizwe-ke inzwisa yomculo ka-Ndinduna owaziwa ngokuthi nguZim Splash ngenxa yomculo wakhe. Igama lokuzalwa-ke nguNdumiso Moyo ocula ese-South Africa kodwa ikhulele eKhanyandavo eLupane. Wafunda leTsholotsho. Siqhunisa umculo wakhe othi Disemba nanko phela isisondela ikhisimusi. Inzisa yomculo ka-Ndinduna ke singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UMary Mubayiwa oyinkosikazi kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga kodwa abakade bengasahlali bonke ovalelwe esitokisini eHarare ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba namuhla lapho kuzathethwa icala aletheswayo elenkohlakalo. Hayi ke siligqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Sibonga njalo labo ababesilandela kukhasi lethu leFacebook. Lo Loyisi Ndlovu laye usixhasile lapha besingambonanga kuqala. Olivalelisayo ke ngusithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC. Manje